Noma manje bekulenjabulo enkulu embuthaneni yesebenzi zakwele South Africa ebezithakazelela ilanga lesisebenzi bekulokudana lembuzo emnengi kweze Zimbabwe ngompalakazi ka-2013 izalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezisebenza ukufunda lokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa ziphiwa amaphemiti eminyaka emine. Ngesikhathi ziphiwa amaphemiti la uhulumende wakufakaza kwacaca ukuthi nxa ephela kuzafuze abeZimbabwe laba babuyele kubo. Kuke kwaba zindaba ezimnandi ekuqaleni komnyaka owayenguphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Malusi Gigaba esithi baphakade ngokudla amathambo engqondo ngokuthi kwenziweni njengoba kunzima ukuxotha abantu abaningi kangaka elizweni kanti njalo akwenzi ukuthi abanike imvumo yokuthi sebezizalwane zakwele South Africa. Kathesi ke sekusele inyanga ezisiyagalombili ukuthi kuphele kusebenza kwamaphemithi la kanti sekulomphathintambo omutsha kodwa kayikho into esiyethulwe nguhulumende ngokuthi iyozala nkomoni ngompalakazi. Le yinto esitshiye isebenzi zeZimbabwe ezilala amaphemithi zikhathazeke kakhulu. Isiphathamandla lasenhlanganiso emela isebenzi zeZimbabwe kwele South Africa e-Migrants Workers Association in South Africa MWASA uMnumzana Butholezwe Nyathi uthi izisebenzi lezi zihlukumezeke kakhulu ngokungazi ngekusasa yazo.
So siyakhuthaza ke ukuthi i-government yase-South Africa njengoba sekunominister omutsha ikhulume nabantu baseZimbabwe abaphethe lamaphemithi ibachazele ukuthi kufanele ukuthi benze kanjani ngoba abanye basalokukholwa ukuthi bangakhona ukuthi berenewe amaphemithi abo belapha.
Phezu kodaba lukahulumende lokuthi abalamaphemithi la babuyele ekhaya bayifaka izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi, uNyathi uthi baphakathi kokuxwayisa uhulumende ngobunzima bokwenza lokho.
Sibhizi manje sikhulumisana ne-government yase-South Africa ukuthi understand ukuthi kunzima kangakanani ukuthi umuntu esuke lapha ehambe eZimbabwe erenewisa iphemithi yakhe ngoba kuzothatha isikhathi, kuzobe kunamalayini njalo ke la ama-offices asebenza ngokuthi umuntu kufanele ebhukhe.
Ngakwelincele isiphathamandla sebandla lephamu uMnumzana Clemens Ncube uthi kunzima ukuthi isebenze eZimbabwe zilithakazelele lelilanga lesebenzi.
Beda ebantwini bakithi abalapha eSouth Africa ngoba kunje abakwazi ukuyicelebrate iMay Day.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eMbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi balokwesabela ukuthi nxa amaphemithi la engasangezelelwanga iminyaka kuzahlukumeza iningi labesifazana okuzafuze bayeqala impilo entsha eZimbabwe engelamsebenzi.
Siqala ngaphi ukuzama ukuphila ekhaya njengoba isimo silokhu sisiba nzima kangaka? Abantu abethu abasezikolo ekhaya sizababhadalela ngani? Kuningi okubi okuzadalwa ngumthelela wokungavuselelwa kwamaphemithi.
Uthi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzinkulungwane zabantwana asebefunda kwele South Africa njengoba nxa abazali babo kungathiwa babuyele ekhaya labo kuzafuze bayeqedelela izifundo zabo eZimbabwe.
Bazabuyela yini bayefunda ekhaya befunda ngani? Eqinisweni siyakudinga ukuvuselelwa kwamaphemithi. Sihlele emthandazweni ukuthi umnyango wezasekhaya eSouth Africa usicabangile kanti futhi singajabula nxa kungaba masinya sihlale sisazi ukuthi sime ngathi ngalolu daba.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani nje hayi uthi obekungabangcono ukuthi abalamaphemithi la baphiwe imvumo yokuba izalwane zakuleli.
Bekungaba yinto enhle ukubana uhulumende weSouth Africa ithatha amanyathelo okubana abantu laba abalamaphemithi bephiwe ama-green books ngoba sebehlale belawo amaphemithi for more than 5 years. Njalo kuyanceda ukubana beqhube beqedise izifundo zabo kulabo abasebenzayo. Bakhona abanye abadidakthela izimali, bakhona abanye abalama-accounts, kuzothiwani ngawo lawa ama-accounts.
Kucatshangelwa ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezizigidi ezimbili kwele South Africa, kanti iningi lazo abalazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Lokhu sekwenze ukuthi besetshenziswe nzima beholiswa imali ephansi. Nxa bengazama ukukhonona ngalesi simo bayaxotshwa umsebenzi loba kubizwe amapholisa azobabopha. Laba-ke akekho ongabalamulela njengoba umthetho uvele uyabe ungavumi ukuthi babe selizweni behela mvumo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.